kuhle ukuthi ukulumende afathelethe yebo ukuthi kube nganeno kodwa kumele ukuthi kube ngeminye imizamo ngoba ngesilungu bathi bona prevention is better than a cure. Yebo ukuvaccinate ngenye indlela yeprevention kodwa kulama root cause angaka adreswa kangako. Kasikwazi ke ngoba sizwa kuthiwa khona uhulumende uza kwenza ukuthi abalahla ingcekeza kube lamafayini abakhona lanxa nje amanye amafayini akhulunywayo sibona ngathi angamafayini aqalise kakhulu ngoba ukuthi umuntu angalahla ilitha kuthiwa khona uzabhadala i-$500. Ngasazi ukuthi kuya-implementeka lokho umuntu uyayithola ngapha imali eningi kangako. Sifisa ukuthi kube lokubambana kuhulumende nezakhamizi ikakhulu ekuqedeni singathi yi-root cause lokhu loba imbangela ekholela kuloku vaccinator kuphela ngoba singavaccinator amasiweji singaka-adressi ukuselakala kwamanzi kungaka-adresswa kangikholwa ukuthi singaceda utu siyabe siloku sibhoda sindawo inye yikho khulunywa izakhamizi.
Awekho yini amanyathelo eliwabonayo awokulungisisa lezo zinto okhuluma ngazo?
Kasikaboni imizamo esingathi thina singathi kuba lokuba ngcono kulokhu kukhona ingcikiza ungangena edolobheni eHarare uzabona ukuthi ingcikiza still igcwele indawo zonke ikakhulu ungakuya kule ndawo Copacabana laphana uyabona ukuthi kule ndawo eziningi lapho kulokhu kubuthene ingcikiza njalo ziningi indawo zingakhangela emalokitshini kobo kuwazana labo Chitungwiza kobo Highfield zonke zalizana indawo kule ndawo lapho bona khona ingcikiza ilokhu iningi kakhulu njalo udamanzi sibona udoko lwamanzi lulokhu elikhona ngalukapheli ngoba umuntu angaza vaccinate kodwa nxa engatholi amanzi ahlanzekileyo ukuthi ageze kuyahlupha ukuthi sithi singathi singaluceda lolo doko masinye.
Uhulumende uthi kusukela ngeviki edluleyo esungula uhlelo lokuhlaba abantu sebebanengi abaphumileyo besiyahlatshwa baphakamela phezulu kanti njalo uthi lokusabalala kwalomkhuhlane sokwehlile lingakufakaza yini lokho?
Ya kunzima ukuthi sithi inani selehlile ngoba kuseseduzane singazi ngabona singake sithi sike sibeke inyanga sibone ukuthi kuhamba njani. Njalo enye into eqakathekileyo ukuthi nxa kulohlelo olunjengolokuhlaba kumele kube le mikhankaso esingathi ngama-education campaign. Ngiyakhumbula lapho kwakwaba nenkolela ngabona umnyaka ophelileyo uhulumende wasebenzisa sibili kwaba nemizamo sibona abezokuhlazeka behamba emalokitheni bekhuluma ngodaba lwekholela bekhuthaza abantu ukuthi ikholela singayinqabela njani loba singenza njani ukuthi idede imikhankaso mbona ngathi kulesi sikhathi kayibanga ningi kangako.